Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosine mhlazi ku 18 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga aqeqebuke kubandla lalo esiya kubandla lezano PF okwenziwe abomnumzana Obed Gutulo James Magore yize
sina sikachi papa juba baza kuputa pambi.
Umongameli John Magufuli wele Tanzania usebhubhile ebulawa umkhuhlane we COVID-19. Ibandla le MDC Alliance selisole ukuxotshwa kwamanye amalunga alo edale lephalamende abalisa umsekeli webandla umnumzana Tendai Biti kulandela iziqondiso zebandla le People's Democratic Party elihambise amagama abo edale lephalamende.
Lokho kokuxotshwa ngokubona kwami, if you nxa ukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu inxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa kwabomnumzana Obed Gutu lo James Magore njengabantu abasebexoxebuke kubandla lalo baya kuzana PF yize. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esigodlweni se-State House eHarare izolo. Ugudu wake waba isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance njalo waba ngumsekeli womkhokheli webandla le-MDCT. Lokhu kwenzakala amanye njalo wamalunga ebandla le-MDC Alliance umnumzana Blessing Chebundo lo nkosikazi Lillian Timvios bebuqeqebuke baya kubandla elibusayo lezanu PF kunsukwana ezisanda kwedlula. Sixoxe lomsekeli webandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukuthi njengebandla bathini.
Thina sikachi papa juba baza kuputha phambili baseza i-constitutional rights zabo ukuthi bayazikhethela amabandla abawafunayo. Kodwa sesimangala bangakhetha namhlizane uPF besebenzele abantu kangaka nge-over 20 years njalo bekhethi uPF langaselitshonile. Ababoni na ukuthi sidiguga sichesitheni dala bacholela bahlabezulu laba abantu ngesikhiwa sithi ngama prodigal sons, political prostitutes. Lalapha abayakhona bazababona ngoba okulempondo akufihlwa.
Manje njengebandla le-MDC linalithini?
Thina abe-MDC Alliance siyazila njalo siyakholwa ukuthi umuntu ulelungelo lokuzikhethela lapho ofuna khona. Uyazikhethela ukuthi uzakudlani, uzazikhethela ukuthi uzadlala lobani, uzazikhethela ukuthi ujoyina liphi ibandla leparty. Kodwa-ke sibona ngani abazange bakhakulete kuhle izanu siphelelwe ngumphako mahlabezulu kambe belwethu for 21 years beliswa nalezanu njengobaba uJames Magore ovela ku-trade union edengumuntu abasungula leli bandla balwa bandawonye lo-Beautiful Swanda lo matongo lo changirai namhlanje sephongugqumukela nje ebandleni sekuphelile. Hayi, sibona ngani ibuyanga lokusela abantu bezinsuku sebefuna ukugaphula. Kodwa-ke hayi, sizabona ukuthi kuzaphetha ngani okulempondo akufihlwa.
Kukhona yini elingakutsho ngomnumzana James Magore?
Sifuna ukuqondisa futhi lapho uJames Magore edevele esebenza lo Monzora. Yimemba kaMonzora umonzora esebenza lokhuphe basebetshiyana nje inyanga ezithize. Yikho ke abantu sifuna ukuthi bazwisisise thina azange sixotshe muntu, sifuna ukusebenza labantu. Kodwa izanu ihamba ibagwega, ibagwegwa, ibathomisa, ibathembisa lokhu lalokhu. Kodwa konke lokhu yize. Siyabonga kahlale zulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasi Banda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, umntungameli inkomo we-Studio 7 oxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Bonke labo bantu abahambayo mbona ngazathi kuyacaca ukuthi kuthiwa inyoka elamakhanda amabili. So hayi, mbona ngazathi MDC kuze izinuke izibuze ukuthi bangaka abantu bezano elabo, ngoba bonke abantu bangikhona iningi labo bathi sebebuyela ekhaya, okuthi yinto vele ngabantu odabehlezi bekuzano. Uma singakhanyela uma kungamaqembu ebhora kuyabe kungumdlali odlalela iHighlanders kodwa enhliziyweni ekhuliswe ngejunior policy yeDynamos senhliziyweni kuvuke nje idemoni leDynamo selivukile phakathi kwakhe, ngoba kunzima ukuthi umuntu eZimbabwe ngendlela abantu abaduveka ngayo etholakale ekuzano ngensuku zanamhlanje esithu sebuyele ekhaya, ukuthi uyazibuza ukuthi kuyini ongabe ukulanda kuzano okuhle esikwenzile ngiphezu kokudubekisa abantu kanje. So hayi, iMDC mbona ngazathi okuqakathekile ukuthi izinuka amakhwapha.
Iluya losondela ukhetho luka 2023 kusiyafika leso sikhathi, ubona iMDC ikakhulu le ekachamisa eyiyo enkulu, ubona isenelisa ukuziqoqa yini ingena kulolo khetho iqinile?
Amathuba okuthi ingavuka kusiya esikhathini sokhetho ingavuka, kodwa osokudingakala kakhulu ikubana ongumongameli wawo itshengise ubukhokheli, ngoba mina ngasatshengisanga ubukhokheli ungakhangela kakhulu okunye. Phela akufuzanga ukuthi konke okuthiwo sikujikele ngaphansi kwebhasi, kukhona okuthiwo ikakhulu ngomamotivios. Umbuzo yikuthi yena uma esenza introspection le-reflection kuliqiniso kanganani ukuthi ibandla olirana kobungane ngokwe briefcase company kwakhe lo wende. Kodwa uma kuyikuthi kuliqiniso, kabatshintshe uma befisa ukubusa abantu beziphathe njengenkokheli, behlonipha ama-members. Kodwa uma befuna ukuthi bedlalise isikhathi samazimbabweni, baqhubeka besenza njalo. Ukuvuka ye lingavuka, ngoba akukho okutsha osekwenziwe izanu okungenza abantu abaningi bekhonale. Kodwa okudingakala ukuthi uma bezimisele, kabanikeze ubukhokheli obuqotho.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ucubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance selisole uxotshwa kwamanye njalo amalunga alo edalele ePhalamende, kulandelwa iziqondiso ezivele kubandla le-People's Democratic Party elithi la hayi ngamalunga alo, kodwa kawasalandeli iziqondiso zebandla ukubangele ukuthi baxotshwe ebandleni. Iziphathamandla zaleli bandla ezixotshiweyo zibalisa omnumzana Tendai Biti, William Matsimure, Regai Tsunga, Settlement Chikwinya, Kucaca Phulu, Lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Usomlomo wedalele ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise leli dale izolo ukuthi umnumzana Benjamin Rukanda webandla le-PDP nguye owazise ukuthi amalunga la asexotshiwe ebandleni labo, okubangela ukuthi baxotshwe nasedale lePhalamende. Isikhulumeli sebandla le-PDP umnumzana Ngqobizitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisebenzise isisekelo sombuso webandla ukuxotsha amalunga alo, ngoba abevele esezisukele wodwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Phulu omela inkulumane edalele ePhalamende njalo eligqweda, ongomunye oxotshiweyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho okuxotshwa ngokubona kwami nxa sikukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu nxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo, kabaseke ukukhuluma ePhalamende you know, be sibasimele you know amazwi abo lemibono yabo. this is an attack against democracy. Okulihlazo kakhulu nxa amanye amazwe emhlabeni esikhangele bekhangele indaba ze-rule of law le freedom of expression. Kodwa ke ukuxoshwa kwethu asibuyelene ekuxoshweni kwethu la. Umuntu obhale incwadi yokusixosha kayisiye lunga lethu. Ubhale wathi yena ungu-Secretary General we-PDP. Ungahamba uyekhangela uzathola ukuthi umuntu onjalo othiwa nguRukanda kakho ku-PDP eyakhontesta kuma-elections e-2018 ikhokhelwa ngobaba u-president uBiti. Ngakho lo muntu onjalo umuntu lo siyakwazi ukuthi yena ubekontesta emaswingo under i-Rainbow Coalition. Emaphepheni kazange wathi yena umele i-PDP kumbe ekamayi Matibeka kumbe kabani kodwa yena uzenzele lokho sibone ngani bethunyiwe ukuthi wena bhala incwadi leyo thina sizayinqamekela ngale bese sixotsha abantu laba abakhuluma kakhulu. Ungakhangela kuma-debate amaningi bona laba abantu abaxotshiweyo kuqalisela kubo bona abana be-MDC abaxotshwa kuqala kubuye kubona laba abakhona kathesi uzathola ukuthi ngabantu ngobaba labo mama kade bekhuluma kakhulu e-parliament bedebate ama-motions wonke aqakathekileyo bemele abantu. So osekwenzakele lokhu i-politics yakhona eyeZimbabwe eyokungafuni umuntu omele amazwi abantu.
Selitholile yini incwadi ezikhomba lokho kumbe alikaziswa ngokusemthethweni njalo kuyini selikumelele njengebandla lizathatha nyathelo bani?
Okwakathesi nje singakatholi izincwadi kodwa okwenzakeleyo ukuthi uspeaker wenze i-announcement e-parliament njalo wenze i-announcement engaphelelanga kodwa sibonile ukuthi injongo yakhe ukuthi ubefuna ukuzirecall. So lathi-ke njengebandla siza kuhlolisisa sibone ukuthi manyathela abantu esingawathatha sisiya phambili.
Siyabona ukuthi ibandla le-MDC Alliance libhekane lengxaki ezithile ndlula abanye sebesuka besiya kubandla lezanu PF. Ungathi ibandla lokho liqinile yini lisiya phambili njalo lizamisana lele zanu PF kukhethu?
Ngokubona kwami ngibone ngazane ibandla le-MDC Alliance lilokho liqinile ukuthi lingamisana lezano PF kukhetho oluzayo. Kodwa okukhona okumele sikwenze kubana kumele sike sihlale phansi si-organize ibandla lethu sikhangele khonokho okwenzakeleyo sibone ukuthi siza kuphatha kanjani. Kodwa into engingakutshela yona ikubana abantu akade bevele bengamalunga ebandla lethu balokhu bekhona ngobuningi babo abahambayo labana abaningi ngabantu ungakhuluma ngabo Obed Good ngabantu kade bevele sebehambile abanye labo balezizatho zabo kodwa iningi lethu silokhu sikhona njalo silokhu silandela yena ubaba upresident uChamisa senzela ukuthi sisigcwalise izithembiso zethu lezane ezikumanifesto leyesimathi kwakuyiyo imanifesto yethu ngokhetho luka-2018. Ngibona ingani lokho hayi yinto esizayenelisa njengoba sengikhululekile sengifree ukuthi ngikhampenele ubaba upresident uChamisa ngesikhathi sami sonke 100% sibona ukuthi siya-organize ibandla lethu.
Lo ngumnumzana uCaca Phulu omela inkulumane edalela ephalamende njalo eligqwetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umongameli John Joseph Pombe Magufuli wele Tanzania usebhubhile. UMagufuli obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ubethiwa uphethwe umkhuhlane we-COVID-19 wona ayophikisa ukuthi ukhona. UMagufuli wayesithi umkhuhlane we-COVID-19 yindlela yamazwe angentshonalanga eyokuncindezela abensundu njalo wathi abantu bengazihluphi ngokugqoka amamaski lokuqhelelana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Manje ke sikhangele eziphuthuma zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usegcobe ngokusemthethweni umfundisi Hubert Angels ukuba ngummeli welizwe emhlabeni jikelele lokuphenda ubudlelwano lamanye amazwe. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa eGweru abophe izigilamkhuba ezilithumi lasikhombisa ebesezithwalise uZulu ngokuntshontsha lokugebenga abantu kusukela ekupheleni komnyaka odluleyo kuze kube ekuqaleni kwawonalo umnyaka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kwi-Studio 7 nabalaleli. Ngoduke lokhulumayo nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yize eli-right nini if ilihluleka ukubona okwenzeka ezweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke, kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala ama-border okuyingozi kakhulu, futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini, abantu belimala, abantu belibengula. IZimbabwe ikopise ukuthi amazwe angomakhelwane abuhla kanjani, bavulele abantu kube nendlela yokuthi abantu bathekhwe kanjani khona emngceleni ukuze isimo somnotho sithuthuke njengawo wonke amazwe athuthukile. Ukuvala kwamabhoda ukuvala umnotho, ukuvala umnotho. Ngoduke lokhulumayo ngikhuluma ngiseGoli, ngibuye eGwanda.
Unjani mthokozo omuhle, nginothando ukubingelela kodwa ngisola lento amapholisa enza udubula abantu le. Kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini? Sobona abathembelezi abazigaxayo ezabe ezikhanyayo. Uyabona ke manje Studio 7 linjeni khona ngapha. Bona manje kathesi. Bona bayenza amarali abo MDC khona le kubuharara abadutshulwa. Kodwa kathesi nanku umthwakazi uyademonstrate sokudutshulwa abantu, okubonisa ukuthi thina sobani. Kodwa sizoba abantu ngelinye ilanga. Asiphakameni mthwakazi.
Salubonani basakaze baka Studio 7. Livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe. Mina lesikhalazo lapha bantu ukuthi sinazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelele lapho kuwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla. Bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zayo. Ngiyakubona abantu ukuthi kufanele ulime. Ukulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sokubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linazelele lisebenze livuke njengesizwe ukubana lizithuthukise. Izimelelo lothi ringafuna ukuholela. Ngiyabonga ubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katego Saint Joseph, Philani Tiane, ngithi Philani likhokhobe linazelele iCOVID-19. Lonke onasitee sinqobile lo sinini, ngithi livuka njani bothisi, liphathe kahle iSt Jesa, libambe kahle esidukwini, khokhele ngobuqodo. Ngiyabonga. Salibonani basakaze bakaStudio 7, livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe. Mina lesikhalazo lapha bantu ukuthi linazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelele lapho kuwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla. Bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zayo. Ngiyakubona abantu ukuthi kufanele ulime. Ukulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sokubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linazelele lisebenze livuke njengesizwe ukubana lizithuthukise, lizimelele lothi ringafuni ukuholela. Ngiyabonga ubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katego Saint Joseph, Philani Tiane, ngithi Philani likhokhobe linazelele iCOVID-19. Lonke onasitee sinqobile lo sinini, ngithi livuka njani bothisi, liphathe kahle iSt Jesa, libambe kahle esidukwini, khokhele ngobuqodo. Ngiyabonga.
Ngibingelele kuStudio 7 kanye labalaleli bakaStudio 7 lakini lonke basakazi bakaStudio 7. Ngithanda ukuphikisana lenkulumo kajaha lo uHussein Sba othi yena i-government ayivula amabhoda abantu beyedinga umsebenzi yebhoda. Lokhu kukhulunywa nguHussein Sba ndakukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ungumuntu, ungumuntu oyindoda, ungumuntu omdala. IGoli is not part of Zimbabwe. Abantu beZimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi. I-government yeZimbabwe yona ele-responsibility ukuthi create umsebenzi for abantu ba. Hayi iSouth Africa, kukhombisa ukungahlakaniphi kakhulu kwaHussein Sibanda mazalibuyeke ukuthi igovernment ayivule amabhoda ukuze abantu behambe kwedinga umsebenzi wakho. Thanda ukuthi baba usenisibanda awukuhlaziye into elomcijo hayi into sikhuluma. Ngibuye futhi endabeni yokuchaya abantu bomthakazi party ngokufuna ukubotshwa kumongameli wakhona umthakazi Republic Party. Lokhuyana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga lezanu-PF uma kukhona ophikisana lakho uzothwala nzima empilweni. Njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa iZANU-PF. Wonke akwenzayo akwenza ngama-instructions abuya kuZANU-PF. So akulanto ezolunga eZimbabwe as long uZANU-PF kuyiyo nikeza ama-instructions. So ukufuna ukubotshwa kukamongameli we-Republican Party kuyimpindisela yokuthi bachotshelwe weZANU-PF eplazini lapho. So sebezama ukucreate amanye amacala ukuthi bachaye iphoyisa. EZimbabwe akulamuntu obeka iphoyisa sakhe. Ngitsho lingalambhobho lingalani lisihambela. Akula muntu ole power yokubeka iphoyisa sakhe. Lokana nje sokungamanga. Ngiyabonga kakhulu likhuluma lezinja ziyamkhonkotha ekodubhuru ondolwane. Lanti ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uRobert Aaron Long oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye 21 ubheke amacala ayithoba milombili ngemva kokuvuka uBhova wabulala abantu ngokubadubula abayithoba milombili ngolwesibili edolobheni le-Atlanta. UJoseph ubulele abesifazane endaweni zokuvoca umzimba ama-spa. Iziphathamandla zithi lanxa ababuleweyo bengabadabuka e-Asia ngaphandle kwababili nje kuphela, kusasemasinya ukuthi bathi udlakela lolu lubhekiswe kwabavela kuzwekazi le-Asia. Sekulezehlakalo eziningi ezokuhlukuluzwa kwabavela kwele-Asia lapho okucatshangelwa ukuthi yikho okwaqhamuka khona igciwane le-coronavirus. Kolunye udaba iziphathamandla zeMelika zithi uZulu walelo lizwe ulakho ukuhlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19 kusiyafika inyanga kaNhlangula wonke umuntu esehlatshiwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson, sambuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden.
Masi sikhangela umbuso kamnumzana uBiden yena onguye okhethwe ukukhokhela izwekazi lase-America. Ngibona ngathi sasemasinyane kakhulu ukuthi singake sikhulume ukuthi umbuso wakhe mhlawumbe uyathembisa noma kawuthembisa, ngoba nje zisenilithweni insuku zakhe. Kodwa kulezi nsuku angene ngazo angikaboni mina umehluko omkhulu engathi mhlawumbe uyakhomba ukuthi kukhona okulomehluko azakwenza mhlawumbe okuhle okudlula okwenziwe ngumnumzana uDonald Trump, ngoba ngibona akakhulumi kakhulu okuningi ngendaba ze-economics. Ngibona ngathi ugxila kakhulu endabeni zemkhuhlane we-corona lokuthi abantu kabasizwe ngezimali. Kakaxazululi ukuthi njengoba isipha abantu izimali angaka, yiwaphi amaqhinga asewenzile ukuthi izwekazi lenze imali ukuze phela singaboni sokusiba nzima kuya kwesikhathi inflation sikhwela, ngoba kulokhu kunikezwa ama-check kodwa kungela ndawo lapho okugobhoza khona le imali.
Ngokubona kwakho ngakuyukuthi kuyaqhubeka kuhamba ngendlela ohamba ngayo okokuhlatshwa abantu ijackson ye-COVID-19, usiyaphela umnyaka ubona ungani ingaphela yini i-COVID le?
Ngendlela okuqhubeka ngayo ukuhlatshwa ama-jackson abantu, ngibona ngathi nxa kuyukuthi lawo ma-jackson ayawuvikela ngempela umkhuhlane we-corona, ngibona ngathi into zingatshintsha kusiyaphela umnyaka. Singabona nje izinto sezibuyela endleleni akade ziyo kungakaveli leli gcone lomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa ke futhi siphinde sinazelele ukuthi abantu abaningi bakhalela ukuthi indawo kazivulwe, izinto kazibuyele njengokuthi zazinjani. Kodwa lokhu ngibona ngathi kungaba into engaphikisana lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni. Yebo, abantu bangabe behlatshwa besinda kodwa babuye babuyele futhi ekwenzeni ngendlela engagcina isenza ukuthi umkhuhlane lo ubuyo sabala le futhi sibone sokubuya enye iwave ngakho ngibona ngathi nxa singaqhubeka abantu besenza lokho okufanele bakwenze ukuze ikhuhlane ungamemetheki ngibona ngathi umnyango siyaphela hayi into zingabe sezitshintshile zibuye lesimene de kuyiso sona umkhuhlane ungakaqhamuki
umnumzana Jerry Twala Jackson isizala nesezimbabwe esihlala ngapha kwele Melika labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe nge-48 runs ngele Afghanistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-2020 odlalwe ngolwesibili elizweni lase-United Arab Emirates. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Afghanistan yilo eliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika fosi amakhulu amabili 198 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuma-overs alo angamatshumi amabili. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lehluleka ukufikisa lelo nani lenelisa amaranzi alikhulu lamatshumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthi kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa njengoba kusasele imidlalo emibili ukuba idlalwe.
Yisifundo kithi asizange sithole isikhathi sokulungiselela phambi kwemidlalo ye-2020 kodwa kukhona okungithokozisileyo. UBlessing Muzarabane loDonald Tiripano badlale kuhle njalo sikhangelele ukuqhuba kuhle emdlalweni olandelayo.
Umdlali we-Afghanistan uthole ama-wickets amathathu uRashid Khan uthi kulihambele kuhle nxa zonke iqembu le-Afghanistan kulo mdlalo.
It was a good win for us and it's always good like to start the series with the win and
kuhle ukunqoba emdlalweni wakuqala njalo abadlali bethu bachaye kuhle kakhulu ibhola babuthelela inani elikhulu. Lalapho sesijika ibhola sijike kuhle kakhulu njalo sidlale ngendlela elula okwenze singabi lamaphutha abangacina esiphazamisa.
Iqembu leZimbabwe leAfghanistan azadibana njalo ngolwesihlanu mhlazili 10 lathoba munomunye emdlalweni wesibili kusithi wesithathu khona ngomgqibelo mhlazi ngamatshumi amabili ngenyanga kambimbitho. Impumelelo yomdlalo wakuqala itsho ukuba iqembu leAfghanistan likhokhela eleZimbabwe nge-1 kanya okutsho ukuba eleZimbabwe kumele livikele ukunqotshwa emdlalweni wesibili ukuze liyale lokhu lethuba elokunqoba. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. ilunga le-MTC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga aqeqe kuke kubandla lalo esiya kubandla lezanu PF okwenziwe ngabomnumzana Rob ngabomnumzana Obed Gudu lo James Makore yize umongameli wele Tanzania umnumzana John Pombe Magufuli kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.